Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
intengo yamafutha iveli yaxothana lemali esemsikeni omnyama.
Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo.
Ina njenge mudi ya kwenye tatata itisishi lobe kwenye chitela uguti mkatsile kumule uvele wache wangzani
abo mteni wenduna unsansa ya mangu ndiweni vati undiweni uloke e nduna ya abu ngoba kula muntu ola manda umsusa kule sisikunda ngapande kwa abo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengenhlala yenza maviki wonke intengo yamafutha ezimota isibuye yakhwela njalo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhweze intengo yepetulo isuka ku $16.77 yaya ku $17.07 ilitha ngayinye. Idizili yona ikhuphuke isuka ku $17.53 yaya ku $17.74. Ngamanye amazwi ipetulo ikhwele nge 30 cents kwathi idizili yona yakhuphuka nge 21 cents. Ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukukhwela kwamafutha lokhu kuzalethela uZulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo yena evele ethwele gadalala.
Kukhanya intengo yamafutha iveli yaxothana lemali esemsikeni omnyama. Bona bathi bona sebengeza imali yamaphepha leyinsimbi emsikeni. Kutsho ukuthi vele imali yakhona yethathayo kade sebedinga-ke imali yangaphandle. Kuyahlala kunjalo, angiboni ukuthi kanti ilizwe bakithi singaba lelizwe elithi amafutha ayakhwela iviki ngaviki. Kule nto vele engamanga kuhle ephambanisekileyo la.
Nxa intengo yamafutha ikhwela kanje viki ngeviki, intengo yezinto layo iyakhuphuka yini yehle lawo amafutha njalo?
Lelo liqiniso ngoba siyazi ukuthi izinto eziningi ezithengiswayo emavinkilini ziyahodwa zithwala ngezimota, kutsho ukuthi abanikazi bezimota bayabe sebefuna ukwengezela intengo yakhona yokuhamba. Amabhasi azakhwela, imijova izakhwela. Njengoba sethile uba umduli incuba ukuthi kuza amabhonus abe khona, kutsho ukuthi vele imali intengo ezizakhwela ukwedlela lokho ebizokhona kathesi ngoba sebekhangelene lawo lokhu ukukhwela kwamafutha lamabhonus azawuza. Hhayi, into ziyabheda asamanga kuhle.
Nxa ithe yehla intengo yamafutha, intengo yezinto ezitolo layo iyehla yini kumbe yala ikhuphuka?
Oso business abeZimbabwe akuzange kwenzekale akulambele yenzekana enjalo ukuthi nxa intengo yamafutha ingehla bayehlisa. Ngowabona mthetho wabathi bona intengo ababeyivele beyifakile intengo ihambelana lapha abahote khona abathenge khona. Nxa bengayehlisa kutho ukuthi nxa sebesiyahoda kawasizi babekwazi ukuthi ukuguquka kwemali yangaphandle kuyaze kumi kanjani. Yikho abasozi vele bakucabanga ukuthi behlise intengo. Iyabe lokhu iconga kuphela icothana le ntengo yedola esemsikeni omnyama.
Ngezinye indlela labo osomabhizimusi kabakhomsulwa kundaba zokukhwela mahlayana kwentengo yezinto lapha.
Vele yabona ukuthi into yakhona vele iyahambelana ngoba bona nxa ukhuluma labo bayakutshela nje laba amalunga ezethu nisise ukuthi kayisiwo ndaba yabo ukuthi into ziyakhwela. Kodwa mina ngibona ngathi singaze siye South Africa siyakwazi ukuthi iRand liyabe liguquka ubudlelwane bakhona le-US dollar, kodwa intengo yakhona kayikhweli mahlayana. Sengibona ukuthi lapha songathi sokulobuhwaba obuthize ngoba nxa wodwa izinto zakho ngenyanga ephelileyo okuza kwenza ukuthi ukhweze kathi esikwini ngoba imali emsikeni sintshitshile isintshitshi namhla. So uhulumende wakhona yena okhweza amafutha lo imithelo yakhona baba imningi kakhulu iqondelele mafuta labo so business labo abachaya abahlale bechaya luvalo angibona ngathi sokulobucilile lobusela phakathi
umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho. Ibandla le-MDC lithi ukutshabalala komnotho kuveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abezanu-PF bathi akunjalo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawulele sikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ungabona umuntu engu-president eqakathekisa ukuthi yena ufuna ukwenza into ezifana nokuthi uhambe egqoke isikafu indawo yonke uvele wazi ukuthi kune problem yokuthi akalazi inhlelo eziqondileyo njalo ngiyazi ukuthi uZulu weZimbabwe uyabona inhliziyo uze ubuhlungu kakhulu nxa esizwa kuthiwa umuntu owehluleke njengomnankagwa ukwedlula umgabe uyazi ukuthi umgabe izinto zamomela isikhathi kwaba yisikhatshana kwathatha isikhathi ukuthi into zibe mbi ngendlela eseziyiyo khathesi kodwa umnankagwa vela kumthathelanga nsuku zatshwala umnankagwa wehlulekaze ehluleke le zinto umgabe ayengakafazi ehluleke ukuthi umgabe wayesengathi kuthiwa ye ngibulawa ngama-sanction kulabantu abafuna ukuthwala isilizwe nzima kwakukhona umuntu ongakukholwa akubona ukuthi umnankagwa wehluleka lokungenisa abantu estadium ebanika ukudla edlalisa imali yelizwe umnankagwa uthi yena ilizwe lehluleka ukuya phambili lo mngane wakhe uGawule esikhuluma laye lapha ngendlela yokuthi kakwazi kahle kahle ukuthi no nxa ungathatha imali yelizwe uyifake kugadiseni ndizamshini umgabe ubehamba nge-eZimbabwe lo ubaba lo uhamba ngendizamshina zakwamanye amazwe yikubulala ilizwe uvele ukwazi ukuthi ukukhalipha kulutshwane akubona ukuthi isikafu kanjani wena lanxa kutshisa kunjani kubheda uhambe phathanele isikafu umuntu omdala lo usohamba lophawu wena njengembuzi kuyayangisa kuyinto embi ikakhulu nxa kuyukuthi ngalanto ayithengisayo ngabe kathi sikunjalo kukhanya ukuthi umngane kagawula umnankagwa uthengisa ukuthi ilizwe liyaphumelela isikafu sakhe lesasigqokileyo abantu basifuna njengesimboli njengesithengiselo sokwehluleka lokungazi lokuba lengqondo esiphemeyo
uyakhuluma uDokotela Sibanda baba Gawule
qale ngiphendule okukhulunywa ngesibani akubahluphayo kwesikafu sikapresident utheni upresident uyayangisa kunjani njani ukhulume konke kolokho hhayi thina kithi akuyangisi kithi ngiyakuncoma kakhulu ngoba kwala kunje unkomo ngakutshela ukuthi ilizwe leli lalwela abadala bethu ngonkomo unkomo wayekambe edwela induku yakhe noma esiya ngapha emhlanganeni induku yayihlala isesandleni kwakuluphawu lwakhe lolwana ayelusebenzisa kusendlala umnankagwa somuntu omncane lwana umuntu omkhulu kakhulu even lati ngizitabo yabona abantu bezigqoka lezi kapu zakuzela lezigqoka ziluphawu lwethu yike kufanele besibonakala khona silandela khonokho laye akwenzayo simsekela njengomongameli wethu unkomo wayekwenza khonokho ukuthi abanye abantu babezirelishele behambela besegcwele begqoka le ngwane zezinyamazana unkomo wayegqoka lengwane zezinyamazana lapha ayengena khona emhlangano akumangalisi lokho kodwa ngaphandle nje kwezondo nje kuphela ekhona ebantwini abathile abayenza nje into zabo zenzondo ukuthi uyazi kuzonda umuntu khona isikava sisenzani kambe shwa siphambanisa ngabuso welizwe isikava isembathe esinjengesikava sizayo asihluphi luto ngitho kuluphawu lwethu lolwana kungalihluphi lani lingayenza okwenu khona ngapho kwe-MDC akula muntu ongakukhuluma wempahla yena
Dokotela Sibanda
ngithi into eyi-1 kumfowethu lapho ukuthi hhayi bo ngekele into yakhe leyo ukuthi ebe ezama ukulinganisa umnankagwa lo mdala wethu unkomo mhlawumbe ekukhulu kakhulu leyo akukho nto eyodwa ekumnankagwa engafana nomdala unkomo umnankagwa labomthuli bakhe basemva kakhulu elayinini yabonkomo bakubo 1 billion ngokuba semuva vele kakuvuka bafakwa kunkulumo enye ngesikhathi esifanayo asikuthandi lokho ngibone ngani singathukana ngezinye indlela kodwa ukulinganisa unkomo lomnankagwa yikuthuka isizwe asiwekele lokho
kothi induku lesikafu akuhambelani baba Gawule
awuhambelani kwakulwiwa
kuyahambelana kakhulu yinto ehambelana induku lesikafu yinto eyinye yinto eyodwa akulwelweni
ihlamba leyo Gawule
esese umnyane wagwetshelwe ukubulawa elweli ilizwe leli akukho nto emangalisayo khonokho ukugetshelwe ukubulawa yisho into encane le
kodwa ngesisindo lesimo kunabantu
abaningi ababulawa emfoti singeke labantu bekhulumiswe ezimbi kakhulu no Gawule umnankagwa lo elikhuluma ngaye lo umnankagwa lo elikhuluma ngaye ethi wagwetshelwe ukubulawa asikhulumi ngokugwetshelwa ukubulawa thina sikhulumi sikhuluma ngabantu abafayo angithi
yeah
sikhuluma ngabantu abafayo ngegugula hundi sikhuluma ngabantu abafayo ngo 2008 sikhuluma ngabantu abafayo esibhedlela namhlanje abanye abantu bebhizi begathinde zamtshina we cannot continue to talk like this man sikhuluma ngabantu abafayo ngaphansi kombuso kumbe wezenzo zalo umuntu esikhuluma ngaye hayi bakithi no we are not animals we are people singathathini esithi we are able to feel for ukuthi mina ngakho wagotshela ukufa thina sinabantu abafayo we are people who are actually dead
uDokotela Sibanda lapha babagawule uvelela ekuthini uMongameli Mnangagwa wetheswa amacala okubulala ngabanye ngokunjalo awukwazi ukumlinganisa lo Joshua Nkomo
ngicela ukuthi angizange ngithi uMnangagwa ngimlinganisa lo Nkomo kodwa ngithe uMnangagwa ngamanye amaqhawe ahambayo ngemva kaNkomo ngithi ngesithiwa beemulator uNkomo bekopa kunye kuNkomo konke ababekwenza ngithi akumangala ukuthi namhle faka isitavu uNkomo wayethwala induku ulandela khona oko kwakusenzwa uNkomo kanye
uMnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye loDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa.
Direct from Washington, the voice of America.
Igqwetha lenduna yenhlamba baloyi uMnumzana Felix Nhlanhla Ngwendiweni lithi uMnumzana Ndiweni uyaqhubeka ngomsebenzi wakhe wobuduna lobanje izinduna zenyakatho emaNdebeleni zisithi sezimisile umsebenzi ngoba engakhethwanga ngemfanelo. Izinduna lezi zihlangene ngempela viki zavumelana kulokho zisithi umne wabo kaNdiweni olizibulo nguye omele athathe ubuduna. Kodwa igqwetha likaNdiweni uMnumzana Dumisani Dube uthi kabakunanzi okwenziwe zinduna lezi. Abakondiweni labo bathi izinduna lezi kazilalungelo lokungenela endabeni zomdeni wabo. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somdeni wakondiweni uMnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni.
Thina njengemuli yakondiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana. Lokho futhi kusitshela ukuthi kasile zivulo uvele watshelwa ngubani. I wrote the letter mina personal ukukhuluma layo lahamba yedlula ku DA yedlula ku PA yedlula ku Chief Council yedlula ku Office of the Minister for Local Government yayafika ku President so sengumgabe by then ngo 2014 abakhulutestayo babhala yini labo bafaka ibizwe labo lahamba na kambe ngikhona lezokukontesta lamta kati bona abantu bedinga laba baqale nini ukuba indlu yakwenziwe baqale nini ukwazi ngenzalo yakwenziwe babuzeni balayini apho abantwana bakabhudi from i-first born to the last born ngokulandelana kwabo ngoba kukhanya ngathi ibasebesandi kakhulu sebe sikazi ukwedlula thini abanikazi bomuzi.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyiso wayethena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khona pho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswani ukuthi omdala ngumphi kumbe omncane ngumphi.
Indaba leyana yakhulunywa longbe yangena e-High Court yafika yafeyila wasala phansi nogogo Masuku Masuku explained everything ungasilaleli idodi le
uMnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni yisikhulumeli somdeni wenduna yenhlamba baloyi uMnumzana Felix Nhlanhla Ngwendiweni. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Mnangagwa ukwele United Arab Emirates lamhlanje lapho azangena khona umhlangano weGlobal Business Forum on Africa. Iphepha ndaba le Herald lona lithi uhulumende uzaqala ukuqhatsha ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu abafundela umsebenzi baqeda namuhla. Soku isikhathi senu balalele lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabonani balaleli, sabona msakazi. Ngiyadana ngilusizi ngalokho okwenzakala eZimbabwe. Ma izanu iyakuthi yona ikhangele lutho abantu siza ubuhlungu ukuze kulunge. Why ubuhlungu bakhona lobo abakhuluma ngabonzwile umabutho moyo lapha izolo ntambama. Ethumele abantu sibili siza ubuhlungu vele khanya into yabo abahlala beyitholeyo belomnangakwa. Why bonwa lobo ubuhlungu buziwa yithi thina abantu esiphansi ngapha. Kodwa bona abaphezulu kababuza ubuhlungu. Kanti sikasuka iFramachine South Arabia izomthatha umnangakwa eHarare mbisebhula wayombe musa. Imbisene futhi le yibo ubuhlungu bakhona elilobo. Kubuye futhi nansi kathe sisibake bakhuluma ngebudget yemota zayo zama minister landandan. Why lazo bengakhathi khona phana ukuthi kungabi khona lakho kube yibo ubuhlungu lamalawesi lawa abatholayo kube yibo ubuhlungu obuziwa ngumuntu wonke. Ubuhlungu bungabi kithi sodwa ngumdawini lo okhulumayo sebubi.
Ngithanda ukubizwa ngokuthi ngikhuthe ngihlala eGadadi Village okuyisona isigaba sikababa uShifundiweni uHlanhla yamanga. Ngithi mina njengosizalwane salapha eNtaba Zinduna thina sikhethelwa izanu PF iNduna. Thina iNduna ngeyethu dala sitshelwa ngamadonga abantu bebhinga ukuthi basitshele thina okokwenza ukuthi iNduna yethu sikhethelwe ngubani. Batsho ngokuthi bona uKhayisa ulwela amalungelo abantu ngoba bona zinduna zezanu PF abangena ngobuyanga bengalazi imota bebetinga izimota sebebona ungazathi kuthiwa sokumele bakhuphe ethu iNduna. Thina iNduna yethu kasifuni layo njalo iNduna yethu thina siyayithanda. Nxa izinduna lezo ezibhinga zilamandla okukhupha abantu ezikhundleni kazihambe ziye khupha umnangagwa onguye wabulala abantu bakithi ngegrawundi njalo onguye osebulela ilizwe kulokuthi basitshele ngokuthi bakhuphe uNdiweni. Thina uNdiweni kasifuni laye kazange abekwe ngumnangagwa kazange abekwe ngumgari. Bathe vele 1980 amabhinya lawa bethatha ilizwe bavele bathatha ilizwe evele uyise wakhe eyinduna. Uyaziwa iNduna kazibekwa ngayizanu PF akuqalisi ukuthi kube lezi nduna ngenxa yezanu PF. So nxa iNduna zebhinga lezo zilamandla okukhupha umuntu esikhundleni azikhupha umnangagwa oduba abantu.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 okhulumayo umali esishisayo kumalapha echolocho ward 8 ebambanani. Esami sicelo msakazini ukuthi cela ukuthi izame ukuthi siphelele inamba zamakhansila wonke nje jikelele aphethe ezigabeni zakithi kube yiwo mhlawumbe esikhuluma lawo lapha siyezithi kahle kahle yini ndaba yenzayo bona abawenzela wona umphakathi wakithi ngoba nanku bavotela phela kodwa asibaboni sibagcina nje bekhankasa lapho kusuka lapho asibaboni ukuthi benzani emphakathini. Yeke le ndaba le nje sami sicelo nje le ndaba yabo gawule le labo chuma lezi zisibuhlungu kakhulu ngoba indaba azikhulumayo nje into ezingela ngqondo angazi ukuthi kahle kahle bathengwa ngani baphiwa malini abantu bababona bahlupheka. Asilamgodi siyafisa ingabe ukuthi amakhansila asigebhela amadamu nje noma ugovernment awuyahluleka kunyasilasikhali into eziningi manje izifuyo ziyafa. Asilamanzi ma bengasigebhela nje amadamu ezigabeni zakithi bahambe ngamalani ngamalani begebha amadamu lokho singakuthokozela kakhulu ngoba okuningi vele siyakwazi ukuthi lokho kumende azehlulekela. Esami sicelo siyilokho nje ukuthi sicela lisifunele amanamba amakhansila esike sibe yibantu esixoxa labo simancane ngendaba yokugawu lesisizuzile umbhedo wabo lakothuma.
Njani balaleli okhulumayo ngugcinekile Zikhali wakoyingwe esigabeni sakompoyi. Ngihlala ngisizwa nje ogawulala odinga umuziphuthi abantu nje abatshiyetshiyeneyo bekhuluma lapha kwistudio 7. Manje ogawula babe bekhuluma intando yabo berasa mpela kutshengisela ukuthi kuzanu bayasutha bakudlayo kukhulu kuzanu she bayasutha thina abantu sisokola silamba kathi sendlala kuyalanjwa inkomo siyafa amadonki kuyafa kuyacuba bona khona ngale kibo kusho ukuthi izinto sibahambela kuhle ezanwini bayasutha mpela kutshengisa ukuthi bayasutha kanye labodinga umuziphuthi. So thina esingalalutho esiludlayo kuzanu siyalamba manje bona bakhuluma intando yabo abayithandayo bekhuluma nje ngendlela yabo abafuna ngakhona sinjalo thina esigabeni sethu kumpoyi lapha esibhedlela sako yingwe lesikolo sako yingwe yakulamanzi siyahambe sibhedlela khona ngale sekhamanzi emfuleni sihambise esibhedlela ngesigaba ngesigaba bako yingwe abakompoyi kithi ngapha sithuthele amanesi amanzi siphinde sithuthele lamatisha amanzi siba sonto esijabulisayo sonezibona kibe kusho ukuthi kubahambela kahle thina ngabe isikolo zethu asilamanzi amatisha aphiwa yithi amanzi abantu ngoba abantwana babe besezikolo befunda so kuyabekwa ilanga ukuthi ngelayo lingaka ngoba sisebenzi i-food for work sisebenzi i-food for work kusho ukuthi ngelanga kuyabe kumele siyilanga le-food for work kumele sisebenze kuyahle kuthiwe khona lizasebenzela esikolo sisiyakhela amatisha amanzi sikhela lamanesi amanzi suba sonto e-right nale ukuthi bona bebe bekhuluma ngani babona kutshe sothi basutha ba-right so hayi kunzima ezimbabwe la awuhambi kahle
labo ke bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318 likhumbule ukubana nxa lirekhoda libe sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze lizwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Iraq adubule abulala umuntu oyedwa izolo njalo alimaza abangamachomi amathathu ngesikhathi betshengisela besola uhulumende. Indunankulu yakwele Iran u-Ayatollah Khamenei uthi usekela isinqumo sikahulumende walelo lizwe esokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka liviki njalo kuleziphathamandla zikahulumende ezibizwe lidale leCongress ukuthi zize kupha ubufakazi. Ezinye iziphathamandla zikahulumende ziphe ubufakazi bazo ngeviki edluleyo. Umongameli Trump wetheswa amacala agoqela elenkohlakalo lokufumbathisa ngemva kokumisa imali ephiwa ele Ukraine ngelemelika esithi ele Ukraine kumele liphenye imisebenzi yokungethembeki athi yenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden yena olilunga lebandla eliphikisayo emelika elamademocrats. Kambe iyoza lankomoni? Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlelancube.
Into okumele siyikhumbule ukuthi indlela okubhalwe ngayo lokho esithi impeachment nxa kwakusenziwa yilaba ababhala isisekelo sombuso seMelika ekwathiweni kweMelika khonale emuva bakubeka kwaba yindlela yokuvimbela upresident ubugebengu babesuka ekubusweni yinkosi elamandla angapheliyo elamandla aphelela khonale ezwini ontando kayithikiswa owenza kuthandayo kuso sonke isikhathi basebedala indlela yokuvimbela lokho bathu ugatsha lwephalamende olungaphansi okuthiwa i-House of Representatives isingethisa upresident icala elithile abakubalayo ukuthi i-treason, i-bribery, high crimes and misdemeanor ngolimi lwabo lwe-constitution. Abese siyathonisiswa ku-senate ibe yiyo emkhiphayo ngokwamacala abethise yile nkantolo engaphansi. Ngokunjalo kumele sikunanzelele ukuthi i-political process kayisiyo nkantolo. UZulu kuyadingeka ukuthi aveze usekela lolo daba ukuyake emphakathini kusiyakhulunywa emphakathini kuyindlela yokuzuza abantu ukuthi balandele baluvume udaba lokususwa kukaTrump esikalweni.
Nxa libukele lani khona ngapho eZimbabwe okwenzakalayo ngalolu daba bathina abantu
abantu babukele ukusebenza kwelizwe ngendlela efaneleyo, babona ukuthi kakuna president onguntando kayiphikiswa kwelemelika, bayakuthanda khona lokhuyana, bafuna ukukubona kusebenza ngapha. Bayakhala kabantu ngephalamende ethengela amazinyo engalumiyo, engenzi lutho, eyekela upresident esenza lokho akuthandayo. Base befisa ukuthi ngabe kuyenzeka lalapha kithi, iphalamende ibe lamandla ivimbele ukuchathazwa kwamalungelo abantu, upresident abe phansi komthetho njengaye wonke umuntu. Kuyisifiso sabantu nxa bebona khona lokhu okwenzeka e-America ukuthi lakithi ngabe kunjalo.
Abe bandla likaTrump ama-Republicans bayajama bayakuphikisa lokho kuzanywa ngama-Democrats. Ubona izalankomo nemaphethelweni lapha?
Kuyacaca ukuthi uTrump uza impeachwa, uzabekwa icala lonyaka kumbe umnyaka lwana uqala olandelayo ku-House of Representatives. Akusela question, akusela mbuzo kithi esikhangela ukufakazwa kwethulwayo. Umbuzo osusele ukuthi bazazuzakala yini abakusenate abangama-Republicans ukuthi bamgwebe akhutshwe esitalweni. Okwakhathesi kasikababoni besiya kulowo mango, basemekude. Kanti-ke singakhohlwa ukuthi kuzamele nxa ngabe icala leli lisiyafika kusenate, baqale bahlale phansi bavume ukuthi lidluliselwe phambili, kumele bali-adopte ngemajority ama-senators. Basho ukuthi hhayi, singalalela, singathonisa udaba lolu. Baselakho ukuthi bale ukuthi balithonise khona laphana lufika kiwo. Yingakho-ke ama-Democrats esenza ukuthi uZulu abe nguye ofukayo. Kulokhu kuthathwa ukukhangela ukuthi abantu ngabe balusekele okungakanani udaba lwakhona, ukuze ama-Republicans angama-senators ethuke avume ukuthonisa. Athi angavume ukuthonisa amkhiphe. Ngaye ngasamkhiphanga, abantu bathi hayi, ligcine umuntu oyisigebengu, bakhiphe lawo ma-senators. So ama-democracy yikho lokho akuzamayo, afuna kwenzeka. Kodwa kangiboni okwakhathesi ukuthi ama-Republicans afika i-2/3 asesekhona ukuthi angamkhipha uTrump. Ngibona hayi, abakafiki lapho.
Umnumzana efidlela Ncube yincwadi ecubungula ezombusazwe. Jana elisitumela zona khona pa inkundleni ye Facebook kulo Arthur Khumbu Ncube uthwena Morning Nkomo, uThembani Jiana uthwena Mr. Nkomo, sicela likhiphe lo muntu ofaka izinto zakhe lapha ezingahlangani lohlelo. Nizamkhipha, nizambona ukuthi mbani ke lapho Jiana. Kuzoba lo Vanele Nkomo uthi wena uNdweni Nkomo bayabona ukuthi uba ngulonyovu embusweni woncindezelo. Sikwele Changane kophunyuka Lupane. Regina Masina is watching. Innocent Anyon, wena uthi wena ngilalele mfowethu. Umehlo kaZulu uthi I'm sorry, ingoma yemnandi kakhulu yesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota isibuye yakhuphuka kanjalo. Abo mteni wenduna umnumzana nhlanhla yamangwendiweni vathi undiweni uloke induna yabo ngoba akula muntu olamandla ukumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7 ntamba maphela. Mina lani sibeni sonke kusasa ekuseni ngasikhathi sinye 6:30. Olivalelisayo nguntungamili nkomo. Itshone kuhle.